sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Hola mngela nginjabule enkulu kulomsakazo no lesihlanu mhla ka 7 Mbimbitho 2019 ngaphakathi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sile celebration ye International Women's Day senzele egobhi eGNB Board Center okutho ukuthi singose imidlands labanye ukuthi sizocelebrate
eZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba namhlanje okunanzelanga lokulela amalungelo abesifazana ele International Women's Day.
Injongo zankhona benjongo zokuthi bezikhuluma ukuthi zichiyele kuleze bhora, kuleze zenkonzo, kuleze muli, kuleze politiki kwezisikhathi, kulamanye amagrupu engangikuwo ama-political party lay lalay.
Inani labesebenzisa indlela zokukhulumisana ezekulenjini bukamakhalekhukhwini ye-WhatsApp lokhu liqonga abantu beyibona kuyindlela engelandleko enkulu ukuyisebenzisa. Namhlanje silethulela isigaba sokugcina sengxoxo lomculo weqembu lomdumo wesichathamiya elento sawusa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. eZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba namhlanje kunanza ilanga lokulwela amalungelo abesifazane ele International Women's Day. Umphathi ntambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sthembiso Nyoni utshele usandekile emhlanga we-Studio 7 ukubana umkhosi wokunanza leli langa uzaqhutshwa eGogwe South lapho umsekeli kamongameli umnumzana Thembo Kembo Mohadi ozabe engumhlonitshwa khona ngale.
Sile celebration ye International Women's Day senzele egogwe eGNB Board Center okutho ukuthi singose imidlands labanye ukuthi sizocelebrate. Sidinga sibili ukuthi si-celebrate, ayikhona ukuthi sibe sihlala silokhu sikhuluma ngezinto ezimbi ezingenzakaliyo kumbe ezenzakala kubomama. Khathesi sifuna ukutshintsha abathi ngesilungu i-narrative. Sesikhulume ngokuhle okwenziwe ngomama kumbe okwenziwa ngomama. Singathi thina ungazukhangelisise noma singakasitiki khona, kodwa sokulabo mama abathize abalamabhizinisi, sokulabo mama abathize abakupolitika abangamaminista, sokulabo mama bathize abadrive amafemechina, amanjinela. Konke lokhona kumele sikuthathe sikuthayimgceke abantu sikucelebrate ukuthi hayi silabo mama sebesenza izinto ezinhle ezivokekayo. Leso kusithi lokuthana okubi okucindezelo okwama-rape okwe-domestic violence sibe sesibambana njengabomama labobaba, sibe le strategy yokukucitsha. But inyanga lengeyethu mama, ake siduduzeleni sithakazelele okuhle okwenziwa ngomama.
Yikho lokho eliyabe likukhuluma yini emhlanganweni lowo? Babe khona besifazana abantu makhaza kumbe kuyabe kulesiphathamandla kuphela?
Kuyabe kugcwele ngoba sibizwe omama bonke, kuyabe kule thousands of people. But okunye sikwenzileyo ukuthi omama babuye nemisebenzi yabo yezandla. So kuyabe kubukiswa imisebenzi yezandla enziwa ngomama ngalelo langa. So iprogram yethu ithi sifike ekuseni lomhlonitshwa sizabhoda sibone ukuthi omama imithungo yabo, izilimo zabo, izifuyo zabo, konke nje okuhle abakwenzayo azabe bekutshengisela khonapho.
Lo-ke bekungunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Kusenjalo, isiphathamandla senhlanganiso yelwela amalungelo ye-Oluntu eya Women of Zimbabwe Arise, iwoza, unkosazana Makotonga Mahlangu uthi yena iningi labesifazane kobulawayo litshwele amagabha avuzayo selokhe kwagqekezwa izitolo kulandela ukutshengisela kwenyanga kazibandlela, njalo abantwana abasatholi ukudla okwaneleyo.
Inkinga ekhona ukuthi kulokunye ukuthi abamama abasezengeni elithize bakathi ngoba bona bakuma-provisions. So mama uThembiso uma isiyena kukhona okuhle okwenzakalayo, mhlawumbe kwenzekela khona ngale kubo bona abasezikhundeni, but mabe befuna ukukhuluma ngokumele umama on the ground sikhuluma iqiniso sibili, akula okuhle okwenzakale umama ngoba kathesi sibe sizazoxokozela ukuthi akhuluma bafuna ukukhuluma nge-diaspora tax. Baqala kuthiwa nge-2% ngoba sonke umuntu 74 kg, wonke umuntu wenzani, akula mali. So kubuya kathi siwakhuluma nge-diaspora tax, uzalithola ukuthi ihlasela abantwa bethu babafowethu abaphumeleli izweni bayaphandle lisehlelwa ngumumo ezomnotho eZimbabwe. Lokho kuncane ade besithumezela khona uhulumende sefuna ukulandela hle siqhubeka khona phambi. So kungakho kuhle uhulumende asenzela khona. Angeke sesikhuluma sifuna ngama-tax nama-tax, we-taxa a very poor community and a very shallow pocket. Asilalithi ezivele ezikhwameni zethu kodwa kobuhle asawuboni.
Yebo kodwa
kuhle sibona lokho ekukhuluma imizamo sokusiyizwa kodwa ukuthi impact yangkhona idala umehlukenzi sifile sibili la ngomama comment hayi ukhuluma into eyenze lokho ongeza aphile ngona asikubona.
Kanye lokuthi emaphandleni endaweni eziningi sokulezibhorwane, lokuthi umntwana oyinkazana usekasahamba imanga emide sokulezinye izikolo-ke, liyakubona yini lokho?
Hayi asikuboni khona lokho. Ngingakhuluma kathi esinizabutshela mina ngenza i-on the ground ngikhangele ngelungelo ezofunda kula bantwana abahlala ezenzele ensiza kwi-village 4. La bantwana kwakulesikepenyana lokho kwenziwe ngesigodo i-raft ngesikhiwa eyayibakhosisa idamu. Idamu leli uhlala kuthiwa idamu kwathathwa ngamanzi. Abantwana laba for the past 9 months o-grade 3 kusiya phansi, grade 3 kusiya phansi abasaya esikole ngenxa yokuthi abanesi ukukhrosa idamu. Abakhrosa idamu bakhrosa bevikana nezingwenya. Bengikhuluma labo-chief bakhona ngale, ngikhuluma labo-DS bakhona ngale, bapho ukuthi kathi kwenzakalani ngedamu leli kwehluleka. So singathathi one example ukuthi yabe yakhiwa isikolo mede endaweni yakho ukuthi into enzakalayo ijikele. Yiwuhlupho esilalo eZimbabwe, kungenzakala one tiny thing, one saba besifuna ukuyibabaza siyibabaze ukathi lekhona bekuvala kwabantu amehlo. Nxa uhulumende serious ngokuthi abantwana kumele bafunde, asisele free education, kube ne-accessibility ezikolo zizeduzane kwabantwana. Ungabe lo mntwana ozavuka ngo-4 ayefika esikolo ngo-11 aphinde athayise ngo-3 ayefika ntambama ngo-10 p.m. ekhaya.
Lo bekungunkosazana Makotonga Mahlangu, isiphathamandla sewoza uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelaye ekubulawayo ecingweni. Iphephandaba lebulenjini elepolitiko la khonapha eMelika libika ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa seyaqhasha inkampani yeMelika eyeBallard Partners ukuthi iqhube umsebenzi wokuthuthukisa isimo seZimbabwe eMelika lokuqhuquzela ukukhitshelwa kweleZimbabwe izijeziso zenotho ukuze ubudlelwane bamazwe omabili busesimeni esihle. Inkampani yeBallard ibikwa yalobelana isivumelwano sokuhlawulwa izigidi ezingamakhulu amahlanu $500 million ngomnyaka nguhulumende kaMnangagwa ukuqhuba lo msebenzi. Kuthi ke iphephandaba electronically libika ukubana ihlandla lesithathu lomhlangano we-commission yokusebenzelana kweleZimbabwe lomakhelwane walo we-South Africa eZimbabwe South Africa Bi-National Commission uqale eHarare izolo uhlangana iziphathamandla zengatsha ezehlukeneyo zikahulumende zamazwe omabili. Unobhala ogatsha lwezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe u-Ambassador James Manzoo lomunye wakhe wele South Africa umnumzana Gabo Mogae yibo abavulela umhlangano. Leli phephandaba libika njalo ukuba sokulotshwe izivumelwano ezedlula amashumi amane kodwa akula osokuthe kwaphuma kulezi zivumelwano. Singeneke kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngaphambilini kokunanzwa kwelanga labesifazane emhlabeni jikelele ele International Women's Day, inhlanganiso ye-International Rescue Committee yethule uluhlu lwamazwe akhokhelayo ekuhlukuluzweni kwabesifazane lamantombazana. I-IRC iqambe iNiger, iYemen, Bangladesh, South Sudan le-Central African Republic njengamazwe ayingozi kwabesifazane lamantombazana. Isilinganiso sokungamashumi ayisithupha lanhlanu lwamantombazana kwele South Sudan libikwa selike lahlangana lobudlwongulwa loba kutshaywa empilweni zabo. Kuthi ke odokotela bakwele Algiers sibambene lamakhulu amagqwetha atshengisele izolo isola abezempilo abanikeza umongameli Abdelaziz Bouteflika osele minyaka engamashumi athobaminembili incwadi yokuthi ulempilakahle enhle ngakho ke angancintisa kukhetho oluzayo. Sizigqiba ke ezivela kwamanye amazwe lapha. Abantu sebathola indlela eziningi zokukhulumisana ezingelandleko enkulu ezebulenjini. Kwaqala o-Skype, o-Voice over IP, o-FaceTime, o-Google, o-Gmail, o-Yahoo, Facebook lezinye. Kodwa ngokuza kwe-WhatsApp abantu bonke bahle bagijimela khona ngoba kuyiyo elendleko ephansi kakhulu. Njalo abantu besenelisa ukukhulumisana labantu abakhatshana lakhatshana njengabo Australia, eZimbabwe lakhona pha eMelika. Kwaze kwabunjwa lamaqembu kumbe amagroup okukhulumisana angaba ngawemuli, abangane kumbe awukusebenzelana kwezokuthengiselana ukutshintsha imali lokunye. Lamhlanje sinelise ukuxoxa lomnumzana Vezi Nkomo isizalwane seZimbabwe esesihlala eTexas khonapha eMelika. Echazisa ngale indlela yokukhulumisana eWhatsApp futhi ibanceda njani abasemelika ukukhulumisana labasekhaya kanye lakwanye lakwamanye amazwe.
Kulezinsuku sisebenzisa lawa kuthiwa ngabo social media, kakhulu esisebenzisayo yiWhatsApp. WhatsApp isinceda ngokubana singakhuluma labantu abaningi ngesikhathi esifananayo. Kulokuthi ngizama ukudinga umuntu oyedwa lapha lalapha ngikhuluma indaba efananayo, ubathumela one imessage naleyo eyafika ebantwini abaningi iyimessage nayo efananayo. So sibona ukuthi noma abantu ukuthi bangaphi njengoba emazweni athiyeneyo, abanye bakhona ekhaya, mina ngilapha e-America, abanye bayese-Australia, akula ndaba ukuthi umuntu ungaphi, sesikhuluma ndawonye ngani sihlezeni endlini eyodwa.
Zindaba ziphi eliyabe lizikhuluma, ngezokuthengiselana, ezomceco, ezani sibili sibili?
Ngingathi nje amagroup angikhona athiyene, kulamanye nje okuthi sabe ingxoxo nje ukuthi sabe sixoxa nje okwenzakalayo ukuthi hayi libonile ukuthi namhla laba abe-parliament bayenzeni, bephikisana ngani. Kwesi sikhathi kubona ukuthi sikhuluma ngendaba zikaNkulunkulu, sikhuluma ngendaba ze-church, kwamanye amagroupu into zemuli, sikhuluma ukuthi sikhulumisa njengemuli. Imuli yangakithi kobaba abantu baningi, omama abantu baningi, siyabambana sikhulumisana ndawonye ngesikhathi esifanayo. So into zakhona ziyatshiyana ukuthi sebe sikhulumisana ngani.
Lingenisana njani kumagroupu lawa njalo ngenjongo bani?
wathi ngicale ukuthi injongo zichiyene kodwa ukungenisela kwangkhona kujela ukuthi kuyaqalisa omunye umuntu nje athi hayi njengoba kumbe sithi kulabangane abebhora thanda ukukhulumisana ngebhora kwesikhathi sebe sikhulume efonini sifonelana ipringwa kudlala amathembethu kuyafoma igroup yena lo muntu okudalisa abiza abanye asithumele okuthiwa ngama-invite sinsize singena kugroup yangikhona nxa sesingena lathi engasinika lathi okuthiwa ngama-administrator privileges ukuthi lathi singabiza abanye kodwa kujayela ukuthi kulo muntu oyedwa onguyebe kuthiwa ngu-admin oyabe eletha abanye injongo zangkhona benjongo zokuthi bengikhuluma ukuthi zichiyene kulezebhora kulezenkonzo kulezemuli kulezepolitiki kwezesikhathi kulamanye amagrupu engangikuwoya ama-political party lay lalay kodwa hhayi mna kwezinsuku sengasichiya wona lawo yinto elungileyo funa ukuthi umuntu nxa ungasafuni ukuba kwigruphu yonaleyo ungaziphumela nje akuloku okubuzayo ukuthi uphumeleni ubalekeleni uyaziphumela nje uhambe nxa usufuna ukuphenduka abatshe ukuthi hhayi batatangimiselani kwigruphu.
Kuyafana yini lokukhulumisana ebulenjini enkundleni ezinjenge-Facebook kumbe iWhatsApp ingcono kule-Facebook?
iWhatsApp ngambona ngani ingcono ngabe ukukhuluma ukuthi sile ngxoxo kumbe ukuthi ayi-discussion ngakulento efuna ukudiscusswa njalo ngibone ngani ingcono. I-Facebook layo iyanceda kakhulu ngoba nxa ufuna ukufaka amapikitha abantwana ukutshengisa abemuli abaningi labangani njengathi silabangane abanye abalapha abe-America abangekho ku-WhatsApp so akumele ngamakhiwa angekho ku-WhatsApp angazenzisi WhatsApp kodwa bafuna ukubona amapikitha abantwana sebafakela nje ku-Facebook bebone. So ukusetshenziswa kwangikhona kuthiyele kwama-platform angikhona.
Nxa sikhangele khathesi ubona kunceda na abanye babesithi ekuqaliseni kwalezi nkundla ikakhulu abezimuli abesilisa babesithi abesifazane yikho lapho asebetholela khona ithuba lokunyeya ubona kunjengendlela yokunyeya na kumbe yintuthu?
Hayi angeke ngadabula kunyeya lalo lezilisa balibukula kunyeya okukhona hayi azeke zadabulana amanga azeke zathi abafazi bebedwa abanyeyayo lapho lezilisa kukhona okunyeya esikwenzayo kodwa hayi asingeke zabaleka sile akula kuthi akula kunyeya kugcwele awungeke wakuvala khonokho into yinto nje enzakalayo kuyafana nokuthi ucingo lukhona umuntu aphakamisa ucingo achayela uzivane anyeye uzivane elomunye umuntu olapha kutshela ukuthi unyeyele abantu abaningi so hayi kukhona nje.
Kwezentuthuko ukuthengiselana kumbe ukwabelana ulwazi ungathi yindlela enhle na?
Kakhulu siyasibone nje kuleyinye lapha esilayo abakhona lapha eDallas abathengisayo kumbe omazowe siyathengiselana into ezinjalo kulokuisikhathi kulo muntu osekhaya othengisa into esekhaya edingayo wona ama-user ngapha kulo muntu ose-America othi into leyo le ngiyayidinga sibili abe sethumela imali ekhaya so siyathengiselana nje kube into engani international commerce akula kuvala ukuthi lapha kumele kuvulekile kakhulu ezintuthuko lakho hayi kuvulekile kakhulu ukuthi wonke umuntu wakwanisa ukusebenzisa sixoxelana sincedisane empilweni ngikhumbula kuye igroup eyamadoda awesabatheni lapha engingena khona sasincedisana mzana okho ngelilanga ngeviki ephelileyo bekhuma ukuthi abantwana bengathola ama-scholarship kule ndawo yedviso lapho kulama-scholarship khangisana abantwana begijime be-apply la kwenye igroupu futhi yezimbabwe ngabona bethumela ukuthi hayi ngani sokuvuleka imisebenzi ngaphi e-securitas thumelani abantu beyedinga umsebenzi ngale securitas so siyancedisana kakhulu ngento ezinjalo sikhwanisa ukuthi information yakhona ifike ngiyibone lami ngiyithathe ngiyigijimise ngiyifakise kwamanye ama-group abanye abantu bencedakale lapho.
Lo-ke bekungumnumzana Vesi Nkomo isizalwane seZimbabwe esesihlala eTexas khonapha eMelika. Khathesi-ke sesifikile esigabeni sethu lapho esizwa imibono yabalaleli bethu ethunyelwe ngeWhatsApp.
ezakala eZimbabwe angiboni kuyinto enhle. Ngibona engani elizwe lethu lisenkingeni enkulu ezilongu kungakaphumeleli iqembu lezwane, noma bengatshintsha umphathi benzeni sisazohlupheka kakhulu, ngoba iqembu leliyana lezindaba ezinzima elazenzayo ebantwini ezibuhlungu, isithunzi sahlukunyezwa ngayo abantu nangendlela elabulala ngayo ilizwe. Nabantu abanye bafuna uku-investa, kuyobazima ukuthi be-investe ngoba masikhumbula isithuko esayenzakala kibo kubabuhlungu. Ngiyabonga lapho Dube.
Sanibonani msakazi. Mina ngibona kungcono ukuthi vele unyusa vele lelo kuzani uhle ilokuzana i-function ekhaya, ngoba ayisizi ngaluthi ilokuzana i-president obusayo. President ma engasizi ngaluthi ukusekisela lokho esazalwayo, kuthiwa kule zinto ezinguquka sizibona kula nto ekuguqukayo, kuloko kusekisa kuya phambili. So ma kunyusa kusho ukuthi abantu bazabona ukuthi i-president yena wakhona lo uyehluleka, ngoba kakula guquka alifakileyo. So lami ngithi umbono wami ukuthi ma esho njalo lo lokuzana okhona, osho njalo upresident ethi yena kunyuse ukhuluma into ebonakala i-right ukuthi yena kumelanga ama-sanction akhitshwe, kumele ukuthi ahlale khona. Lo bengasoze ebe kibo ezoba kithi thina abantu, kodwa vele thina sazalwa sinjalo, kuhluthekwa, sizivamela, sihlupheka, sibhoda ngamazwe. So into ekhona ma kunyuswa ku-right, akunyuswe kube njalo kubonakale ukuthi vele bona bayehluleka. So into ekhona yiyo leyo mbono wami kade ngithi ngikhulume la.
Labo-ke ngabanye babalaleli be-Studio 7 abathumele imibono yabo nge-WhatsApp. Lawe ulakho ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 203 0318, inombolo njalo +1 202 203 0318. Njengokwethembisa kwethu, izolo siqhubekela phambili ngomculo weqembu elicula umdumo wesichathamiya elizibiza ngokuthi yindonsakusa. Namhlanje uGibbs Dube ulethulela ihlandla lesine elingelokugcina-ke lengxoxo ayenze lamajaha aleli qembu.
Hello my babies. Hello my babies. Long, 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 long time without seeing you, my rose of Sharon, beautiful morning star. Hello my baby. Hello my baby. Long, 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 long time without seeing you, my rose of Sharon, beautiful morning star. Hello my baby. Hello.
Igama lami ngu Innocent Sibanda. Owecembu indosakusa the morning star. Iqembu indosakusa the morning star liqembu elafunywa mhlaka 7 May enqameni endaweni yaseGwanda ngaphansi kwenduna uMathema.
Hello my baby, hello, hello, 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 I love you, oh my darling, oh, I love you, oh my darling, I love you, oh my darling, oh, I love you, oh my darling, I love you, I love you, oh my darling, I love you, oh, I love you, oh my darling, I love you.
Le ingoma kakhulu kakhulu bese singena kwabathandanayo, ukubana ngiyakuthanda ntombi yami, ngiyakuthanda lapho engiya khona, ngikhumbula wena njalo sonke isikhathi.
I love you, oh my darling, 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 oh my darling.
Yeah, you and
I love you, oh my darling. darling,
oh my
darling, 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 darling,
wow.
Darling, my darling, darling,
darling,
darling, darling, darling,
darling,
darling,
yeah.
Darling,
darling, I love you,
darling, my darling,
I love you, my
darling.
Lapho singena emathandweni ngoba phela umculo wethu lo singena kubo abathandanayo singena nasezinkonzweni sifundisane nokuhlala kahle emhlabeni. Good morning, Star. Liqembu elilungele ukuhamba umhlaba wonke jikelele. Sithi lapho elikhona izwani umculo esiliphathelewo. Sithi umculo wethu simumethe injongo yethu in love, peace and unity umhlaba wonke jikelele. Lisiqhase lapho elithola khona umsebenzi wethu kwi-internet. Kukho konke esikwenzayo. Sikhululekile ukuthi lisinqise umhlaba wonke jikelele. Sikhululekile njalo silungele ukuhamba loba yiliphi ilizwe. Sibise iculo lethu esikhangelele ukuthi liphakamisa isigaba kumbe ngithi ilizwe kumbe ngithi indawo yasekhaya. Siyabonga Nkosi
yami.
Lizizwa ngokuthi intosawusa Morning Star. Lesi bekuyisigaba sokugcina sale ingxoxo enziwe uGibbs Dube weStudio 7. Ile themba liwukholisile umculo wabo wala majaha kuliviki yonke njengoba sibele isigaba sakuqala esesifile esesithathu lesesine lamhlanje oselivalelisa njengoba isikhathi singasavumi kulo msakazo nguFacetus Jeremiah City asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni ngesikhathi sikabo half past six. Lisale.